Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bese bayikhethweni bakhetha ama-councillors abakhethileyo njengezakhamizi khanika ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzilungiselela okutheni.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is the betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala kuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edale lephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuWard 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenza njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaWard 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha amanyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhale lokubana ibe labantu esinama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthukise lokho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abakhethileyo njengezakhamizi khanika ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelela uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF sesiphilela iminyaka eminingi. Singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba le ngozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party umnyenza we-local government abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi etena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingelama-police makers. Kodwa i-urban councils act yakhuma ama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khona kubana sibona ungathi sokungakhoza ukucabanga phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abesesifakelwa kanti singabasiki. So-ke sikhangele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho
uthi kaboni kusiba lengxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angikwazi ngibone kusiba lengxabano ngoba into esegcekeni lapha ukuthi kathi esithina sikhangelele ukuthi isadithi njengoba lawo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi kamama thina besithi ngabe uyavuma amakhanda akagcotshwe ama-MPs lawo agcotshwe kunemsayini isadithi kuphela singakhohlwa ngakhuphula ngo 2008 kwaba lohlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT wazongenela isadithi lapova ropuma i-GNU yeyabuya after 9 months khani befana nawo khathesi wozenzi intutho kwingami akuqhubeke kunjalo kodwa mna ndokukhola ukuthi isadithi izongenela sicine sibone ngxenxo zalo lulutho kodwa kunjalo akube kusetyenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Kayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mukova, Wanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo umnumzana Welshman Ncube, oyisiphathamandla se-CCC, utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugonyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla agoqela elezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengela mali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Nasikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees imali abantu babanayo abanye abazali balabantwana e-primary balabantwana e-secondary baphinde bebe labantwana ema-university ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zemfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe laphela ikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe i-1260 US dollars. Kungabi lesi sebenzi esizahola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-EcoCash, izinto ze-Swipe kazikho ezitolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo sikhangela abafundi abantwana bethu, abantwana babazali bonke. Indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebewonta izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kami njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kami ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceli ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emibweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa eleZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Kunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulembuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli ze-Africa ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Africa jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yeSADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizozohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulokhetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolukhetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there
kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
With ZANU-PF, but in Zimbabwe, you must know, and the liberal agenda in the world, as the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC yelekwe le-South Africa lisekela elezalu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Wange FC seliqothe abaqeqeshi balo uBongani Mafu lo Tryncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le kwezulu ngobuningi benu. Hayi mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha. Nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi ngeqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhoti. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhoti eZimbabwe kabasayi loba yinini. Ngoba iqiniso kutsho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okuleze bangayi ikhoti umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunde ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besezipolitiki bengasitheli into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso nxa lidliwe lidliwe vele lapho ezilwa khona ezimbili yodiyanqula. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo wesadakisa isadakile waye kungayiwanga ekhoti wasiwubizwa lesadaki yazoncedisa kuvele ekhoti langoko. Yikho esikwaziyo phela isebenze zonke ezikulindele ukuthi umuntu aye ekhoti angayi abeleke sithi kukhona engikwenzayo. Anto onto kuyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone. Sebesilobha lokho besiyela into ezingalamsebenzi lapho.
Yinjani Studio 7 ngikhuluma noSemo kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela kule minyaka emingaki bebekezela iminyaka mingaki ukubekezelwa kungatshintshi lutho isithetho ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni ibekezelelele ukuthi kuzathini ngoba vele kuyacaca ukuthi azoze ngafokwabi ngalutho.
Ngelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi okhuluma engumantshiza Gunda Musaka ngicabanga ukuthi khona le fazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe likhohlwe ukuthi nalabo eliphikisana labo ngabantu baseZimbabwe uma lingakwazi ukusebenzisana labo nababantu ozitshaya isifuba ukuthi liwinile mkhono musuguqe ngamadolo akulandeli izayenza ezayenza umehluko ilizwe lizaguguda okwedlula lokhu esiphakathi kwakho ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela alikati wani kodwa ukukhona umkhonomi awula ukuthi ngwezano awula ukuthi ngweqembe liphikisayo awula ukuthi umuntu nje waseZimbabwe ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza ngepolitiki yenu leyi ezisusene kufanele ukucabanga khona lokho yikubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile abantu besisala bengazwani ngoba ipolitiki yenu impi ipolitiki yenu ngeyezithutha ipolitiki yenu aso yokuhlakanipha Gunda Musakwa ipolitiki embi engathuthukisi ilizwe engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi ubaba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo yena othi nguye onqobileyo kamba eqiliwezela umntwana omncane ongangothamisa yena uthamisa vele ewinile njalo buyakhuluma athi umnyaka lo ngokucina kuye ukubusa khathesi isikhathi sokuthi adle kokucina khathesi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njengoba sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele use sebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngephukura hondi athina khathesi futhi njalo ewinile wayathatha lapho owine khona emathebeleni wathatha itsholotsho noti legwanda yakhe yale wini yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkayi kazangathathi lothembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezandla bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnankwakhwa kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnankwakhwa ngawuqedi kafikisi iminyaka emibili ebusa lobaba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawe sesiphuma ukukhuluma ngezelizwe lelo kuselanto esingayenza urigili ngidla ngamandla ngelanto ozayenza ngaze kuthi uyafaka imali ezimbabwe awunamali ozayifaka iyaphela nge-2 days ozamanga kele nalukhulu lani nabantu bezane kuyabelokhe lisithi phambili ngezane kenjani alikuboni tumi njalo khayelani uba nenkwabo bezazi phambili ngezane abantu ababa bengekho ezimbabwe unguwe wedwa nganithiwaba ukucabanga ungakucabanga indawo thina kulokhu sithi phambili ngezane nganawukwana
Studio 7 linjani balaleli wasakazi nje lonke hhayi isithe ngihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-TCC le eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhipha izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele-ke ithi siyikhiphe izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotelile hhayi i-TCC ikayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlabeni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlabeni ngevoti lokho thina siyakwazi ama-senior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izana so part ongayikhipha ngevoti liya thina siyakwazi la ngoba even i-rigging naleyo ngo-1980 kwa-rigi zapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangali thina nje abantu yasemathebheleni ivele izanu ngumkhuba wayo lo muko okuriga amawanye amaphathi njalo so part engaphuma esihlalweni liya njengoba umuzi umnakakasithi i-vision yakho uze yakho kuthi ngo-2030 konabi hhayi madoda laphana sazohlubeka straight
last kulomfazi owayethukwa ngopresident uMnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhale siyakhona leZimbabwe iBhayibhile lathi ukuthi izizwe ziyavukelana kanti vele silindeni akuqale eSouth Africa kuyegcina eZimbabwe folo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sisahlupheka mchokotho
sanibonani viwo undebele linjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lona kodwa-ke sizathini ngoba vele uMnangagwa akusimuntu ophumayo lapha sokufuze nje ukuthi abantu beyamukele khonokho kukhona khonokho abantu bebambane kuphela solutioni khonokho kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kula nto sizayenza izanu yizanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani baba msakazi njani msakazi westudio 7 siyazi ukuthi akula nto ezolunga sibabakho secojiwe emasuni Mnangagwa siyazi ukuthi vele akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele phaa kwi-5 years lezi ezikhona ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but akulazitshintsho oluza kuba khona nanko vele wesisebeqalo yathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga Ukwezemelika oye waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga ukuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Kucwaningo olusandayo ethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulijumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Uhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump, kodwa uTrump ulamacala lawa wethezwayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuza kugcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayincedisa iUkraine lamanye amazwe abanika izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho, ikho sizabona khona iqiniso ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli, so kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini bamfake ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo e-decidayo umuntu ongena e-White House. So kathesi sibona ukuthi i-head-to-head between uTrump lo-Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sofana la last time u 2020 owadliwa khona by a few percentage points ama independent la suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i platform yama Republicans anti abortion anti immigration njani njani, sizabona ukuthi yabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesi-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.
Thank you.